Hayi, inkulumo bezisiba kuzike zaba khona amaviwo nalaadwele. But okwakhathesi njengoba umama uMakhube ePauline kwabasobala izolo emhlanganweni, osokukhona asekubonile ukuthi kwenzakale yikuthi iphathi sekumele ukuthi ilungiselele ukuya ku-Extraordinary Congress eyiyezaxazula yonke le nto. Ngoba nxa sikhulunywa inkulumo lezinto ekade sikhona yikuthi besokusiza isikhathi njalo sokusenza ukuthi iphathi ibiloku ikhangele ngaphakathi, kukanti ukhetho kalisilo lesigilo ukhetho phakathi kukamama uMakhube loMnumzane Charles. Ukhetho luphakathi kokuthi abantu beZimbabwe banekhetho okumele balwenze, ukukhethela ukuthi iphathi abayibona ukuthi izaphatha okwehlukeneyo kule zandla nephathi ezaphatha njengezandla. So khona lokho kumele kuxazulwe i-Extraordinary Congress. So nje kungedala ubaba u-Obhekudu uzakuphawula ukuthi kahle kahle ilanga eselitholakile eselivunyelwe iphathi ngokukhokhela kwamama udokotela uKhube yiliphi, ukuthi abantu bayehlangana ngalelo langa bakhetheke umkhokheli babeke izimiso zebandla abafuna ukuthi ziqhubekisele ibandla phambili zisiya ekhethweni. Kuphele nje yonke lo msindo nokuba abantu bezingeleza bebhoda ndawonye njalo becasha ngeminye into beyikhangele nje ukuthi nxa kuyukuthi kulokukhulunyiswana phela bekumele ukuthi kuphe isixazululo sokuthi iphathi ibuyela esikweni layo, ibuyela embonweni wayo wenza ukuthi bekhona. Ngoba simele sicabanga ukuthi iphathi le yavela kuzisebenzi yaya ku-constitutional assembly yasiswa iphathi. So yonke into eyenziwa iphathi le kumele bebe basisi, kuyenzakala ukuthi iphathi le iyazibeka esigabeni sokuthi izakuba ngu-government kumbe nguhulumende ozakwenza ukuthi kutholakale imisebenzi kusetshenzwe kuhle. Kuyikuthi abatshala imali bayaba nesisuthiseko ukuthi bangatshala imali elizweni leZimbabwe. Akula kuhle ukuguqulwa kwemithetho kumbe ukungalandelwa kwemithetho okuzabaphambanisa.
Ye, so singathi ke Dube, ye Dube, briefly civil, singathi ama-talks are off vela wakho.
Ama-talks akusela ama-talks azaba khona ngoba ama-issues izindaba kade kuxoxwa ngazo zisezijikeleze sigabadinye okwesikhathi eside. Ngakho-ke umama uKhube sebenzisa-ke amandla awaphiwa i-Congress ka-2014 yokuthi nguye okumele akhokhele nxa ubaba uTsvangirai engekho noma ngasiphi isizathu, okuyikho kwisikhathi esingasekho ngesizathu sokuthi sikhile. Umama sephawule ukuthi sokumele iphathi ye ku-Extraordinary Congress. Ngakho-ke ubaba uGutu uzasazisa ngamalanga lawo ukuthi i-Extraordinary Congress kumele yenziwe ngaliphi ilanga, ukwenzela ukuthi abantu kubeke abagqiba leyo ndawo iphele. Ngoba into yaliyabona ukuthi bekule nto yama-National Council angathathiyo ukuthi abebizwa njani, ngobani, esemthethweni kuhamba njani. Kuzafika abantu bazafika ngomva kwemini bathi kunje kwenje. But i-Extraordinary Congress ibiza wonke amalungu okumele enze izinqumo eziphezulu.